lolu dlakela lwathatha insuku eziphose zifike ezilichumi izalwanza kwele South Africa zingena ezitolo zidiliza imiduli amafastela zintshontsha yonke impahla ethengiswa ezitolo. Lolu dlakela lwabangela ukufa kwabantu abedlula amakhulu amathathu lengxenye 354 kwatshabalala izakhiwo lempahla ukubiza imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola. Lokhu kwenzeka kulandela ukubotshwa lokuvalelwa ejele kwayingumongamelwa kwele South Africa umnumzana uJacob Zuma. Iqula lengcitshi lezi lithole futhi ukuthi ukulwisana ebandleni le-African National Congress kwaba imbangela enkulu yalodlakela njengoba labo abasekela umnumzana uJacob Zuma kwakungathi balwisa uhulumende ngalodlakela. Ithi lokhu kulwisana kwachaphakela futhi kungatsha zomvikela ezagcina zidonselana zingenzi lutho ngokuqeda lodlakela. Ingcitshi kwezombusazi unkosikazi Lindi Heineken utshele i-VOA ukuthi kulobufakazi bokuthi abezomvikela abasekela umnumzana uJacob Zuma bagodla ulwazi ngalodlakela okwabangela ukuthi amapholisa ehluleke ukulungiselela. Kutholakale njalo ukuthi ikansile ezomvikela ekhokhelwa ngumnumzana Cyril Ramaphosa nayo yehluleka ukubona ukwenqabela lokumisa lodlakela. Amabandla ezombusazwe athi bonke labo abehluleke ukuvimba lodlakela ufanele babotshiswe bajeziswe. Lombiko silethe kwesaba kuzalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Isikhulumeli sebandla le-The Patriotic Front, umnumzana Mxolisi Ncube, uthi besabela ukuthi amapholisa aza kwenelisa na ukumisa udlakela lwe-xenophobia nxa lungaqhamuka, njengoba ziqhubeka zisanda kakhulu inkulumo zokuthi abokuza kabaxotshwe kwele South Africa.
Lokho ngikutsho ngoba sesike sakubona ngaphambilini ukuthi uhulumende uyahlala maybe kuze kudlule inyanga, abantu behlaselwa, abanye betshiselwa izindlu, abanye betshiselwa izitolo, abanye bebulawa, engenzi lutho uhulumende, amapolisa lawo etholakala ebandakanya ekugangeni lokhu kumbe ebukele labo abagangayo. Kungaba nzima kakhulu ebantwini bokuza ngoba uhulumende uvelena akasabafuni.
Kodwa ke sikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi ulethemba lokuthi South Africa ilawo amandla okumisa udlakela nxa efisa ukwenza lokho.
So nxa kungenzeka lokho uthole ukuthi izizalwane zokuza azivikelekanga, kuyabe kuyukuthi mhlawumbe bayekethisile nje, kodwa hayi ukuthi baswela ikhono necapacity yokuthi bakwenze lokho. Siyayizwa nje i-expect panel report le ukuthi ithi iSouth Africa ibingekho ready ngesikhathi se-outbreak, kodwa lawo uyawabona nje ukuthi ngama-internal issues alapha eSouth Africa nani ngempela ngempela ne capacity yokureacta.
Ingcitshi ebegcwayisisa lodlakela sezikudaza ohulumende ukuthi asebenze kadalala ukuqeda ubuyanga lokusweleka kwemsebenzi, njengoba lokhu kungezinye zezizathu ezenza iningi labantu laphatheka ekuthatheni impahla ezitolo ngodli. Melestudio 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.